sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhlaka 21 kaZibandlela 2023. Igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Lokho abantu abathathu abalaba sibahambise court banika ezwa i-remand date. Kulabanye badinga yabangu 70.
Isikhulumeli samapholisa elizweni u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utheba lokhu bephakathi kophenyo lodaba lwabantu abaphatheka ekuChina amalunga e-CCC eMurewa North. Uthe kulabanye abalitshumi lasikhombisa abasadingwa.
Sifo zakho inkomo yabe ivuthwe isibindi. Isibindi siyabe sivuthiwe. Thiwa ngathi besipheka. So vele inkomo yakhona kungayi-attacka vele ayayisile. Mina kimi sokufe 4.
Umkhuhlane obangelwa yimikhaza owe-January disease oqhamuke esigabeni se-PBS e-Fort Rickson emangweni wensiza usubulele inkomo ezifika phose ikhulu kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Kuhlelo abaculi bethu namhla sileqembu le-rumba elidabuka e-Cholocho elizibiza ngokuthi ezako bonke. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Isikhulumeli samapholisa elizweni u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utheba lokhu bephakathi kophenyo lodaba lwabantu abaphatheka ekuChina amalunga e-CCC eMurewa North kumaviki amabili adluleyo. Uthe kulabanye abalitshumi lasikhombisa abasadingwa. Mayelana lodlame olwenzakala ezabelweni zeMatobo lensiza, uNyathi uthe uzakuzwa okuningi ngalolu daba kumkhulu wamapholisa esigabeni seMathebeleland South ngomvulo. Sizweni ingxoxo egcweleyo lo Assistant Commissioner Nyathi.
Sizabona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi uSikhomje jikelele uCommissioner General uzakhuluma yini lomngameli welizwe uPresident Mnangagwa. So kuthi kathesi angikwanisi ukuthi ngimtshele ukuthi kuzakuba le-amnesty kumbe hatshi.
Imbhobho yonke yona le kathi ivele ivela ngaphi ngoba sokulamacala amaningi adalwayo abantu besebenzisa imbhobho.
Sihlala sikhuluma hlamuzulu ukuthi labana abalamalayisensi ukuthi babe lama-firearms kumbe babe nembhobho kumele bagcine imbhobho yabo bozilingananzela. Labantu esibatholayo bentshontshelwa imibhobho suku zonke. Abanye bayahamba bephethe imbhobho emotheni bangama sebephuma emotheni betshiya imbhobho. Ikhanya ukuthi imota leyi ile mbhobho amasela bangabuya baphonga ukuthatha mbhobho lo sebehamba umbhobho lo sebewusebenzisa ukwenza ama-robbery. Kulabanye ababona umnikazi wembhobho angafa kabasarenji umbhobho kumapholisa. Yethi umthetho utsho ukuthi umuntu angafa umbhobho kumele sihambe lawo emapholiseni. Njalo kulabanye sibabona ukuthi bayangena elizweni kumabhoda laphana besenzeleyana esithina i-smart lane of weapons sibopha abantu abaningi. So lingananzela kule izizathu eziningi ezenza ukuthi imbhobho ibe khona elizweni njalo imbhobho le iyangikhona abantu bayabehamba bengela license.
Sengibuya kudaba lwalaba ababotshiweyo amalunga ebandla le-MDC ebuliriro kuliviki edluleyo athi atshaywa kabuhlungu ngamapholisa e-riot. Kungani amapholisa echaya abantu njalo lenzani ngakho khonokho?
Angila evidence ukuthi amapholisa achaya abantu e-CCC. Pho ngokubona abantu bekhuluma kuma-social media pages. Thina umthetho utsho kahle ukuthi umuntu nxa elesikhalazo kumele ahambe ayobona u-commissioner jikelele kumbe u-officer in charge e-station eseduzane laye kumbe u-officer commanding district kumbe u-officer commanding province. Njalo umuntu ophena mina ngichayiwe lamapholisa kumbe lomunye umuntu ulelungelo ukuthi ahambe afake i-report emapholiseni. So nxa kuyikuthi abe-TBC bathebo nabashayela amapholisa, siyabakhuthaza ukuthi bahambe bayefaka ama-report.
Kudlame lolu olwenzakala eMrewa North okungamaviki amabili edluleyo, selibophe njalo yini abanye abaphatheka kulolo dlame, njalo baza kuya nini phambi kwamthethwandaba?
Sibophe abantu abathathu, abantu abathi bahambise ecourt banikezwa i-remand date. Kulabanye esadinga yabangu-17.
Umbuzo wami wokugcina ngodlame lwematobo olwenzakala ngenyanga kamfumfu u-October ensiza le matobo, kungani kungakabotshwa abantu? Ngoba laba abatshayayo bathi bona batshela amapholisa amabizo abanye ababebazi ababatshayayo.
Kumele ngikhulume le-officer commanding matsal, ngamdinga on Monday ukuthi akhathele ukuthi indaba leyi ininjani kathesi.
U-Assistant Commissioner Nyathi isikhulumeli samapholisa esixoxelayo esemtare ngocingo. Ibandla le-MDC liqhube umhlangano walo namhla lapho ebebecubungula okuchiyeneyo okugoqela ukumisa kwesikhatshana amalunga ayisikhombisa etheswa umlando wokwephula imithetho echiyeneyo ebandla leli. Omunye wamalunga la ongumgcini sihlalo webandla le-MDC kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, utshele iStudio 7 kuliviki ukuthi umkhokheli webandla leli umnumzana Monzora akala mandla o akukubaxotsha ngoba yena engazange akhethwa libandla ukuba ngumkhokheli. Ngesikhathi singena emsakazweni umhlangano lo ubulokhe usaqhutshwa, kodwa kubikwa bezamiswa phambi kwekomiti yokuqondisa ingxabano.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe, lamlela,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafuke mbula.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla, umkhuhlane obangelwa imikhaza owe-January disease oqhamuke esigabeni se-PBS e-Fort Rickson emangweni weNsiza usubulele inkomo ezifika phose ikhulu kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Lokhu sokuchiye izakhamizi ziwisa ezimathonsi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondiso ogadla lukahulumende olubona ngokunakekela izifuyo ezansi emandebeleni, umnumzana Enath Mlongwa, uthi umkhuhlane we-January disease usubulele inkomo ezingamachumi ayisishiyagalombili 80 e-Fort Rickson, njalo wakhuthaza izakhamizi ukuthi zidibhise inkomo njalo nje. Lo mkhuhlane ubikwa uqhamuke ngemva kokuba isinye isakhamuzi sithenge inkomo ebezivele zilawo eMashingo sasiletha esigabeni se-PBS ngaphandle komthetho. Ngemva kwesukwana inkomo lezi lezabomakhelwane zaqala ukufa buthumuthumu okwalumathisa lo mkhuhlane kulumango wahle wamemetheka. Umnumzana Themikosi Spanda oyisakhamuzi se-Fort Rickson uthi zelahlekelwe zinkomo ezine ngenxa yalo mkhuhlane.
Sifo sakhona inkomo yabe ivuthwe isibindi, isibindi siyabe sivuthiwe thiwa ngathi besipheka. So vele inkomo yakhona kungayi-attacka vele ayayisile. Mina kimi sokufe 4.
Unkosikazi Matilda Dube yisakhamuzi se-Flabos eNsiza, yena uthi njengabomakhelwane badlela evalweni ngoba lo mkhuhlane ulakho ukubafinelela balahlekelwe zinkomo eziningi.
Besifisela ukuthi ngabe inkomo ziyahlatshwa kumbe zivikeleke, kumbe abantu balalele imithethweni naleyo ukuthi endaweni kungaba le mkhuhlane bangaqumisi inkomo zisiza kwenye indawo engela mkhuhlane khona.
Umnumzana Ezra Wadengo isakhamuzi eGungwe Gwanda South uthi lanxa lo mkhuhlane ungakafiki esigabeni sabo kube le mkhazi eminingi lonyaka ulandela ukubona kakhulu kwezulu.
Inkomo ezivelele emapulazini ngale lapho ungabe kula amabhufalo onyathi inyadizo ezisithwalela imikhaza lemikhuhlane etshiyatshiyeneyo, siyazama sibili ukuthi inkomo zidibhe.
Lanxa uhulumente elenhlelo zokudibhisa inkomo emaphandleni, kwesinye isikhathi izifuyo zihlala isikhathi eside zingadibhanga ngoba kungela mithi. Ngokunjalo esinye isakhamuzi unkosikazi Thokozile Dube Mzingwane uthi kumele abantu bazithengele labo imithi yokunakekela izifuyo zabo.
Ikakhulu abantu sibili asifundeni ukuthi sithi sidiphise iinkomo zethu emadibha lathi ngapha lathi silethi imithi ngoba lelani idibha elingale vele iinkomo zakhona ziyadibha sibili zihamba zidibha sasa uzabona iinkomo zesi zigqhile umkhasi ungathi vele zanza idibha.
Ukuqhamuka komkhuhlane we-general disease esigabeni se-Fort Rickson sokuda lokwehla kwentengo yenkomo okwamagama ngoba izakhamizi ezithengisa inkomo mahlayana nje zisesabela ukuthi zingafa yiloba nini. Nangumfuyi umnumzana David Moyo.
Ngicela ukutshela ukuthi ibhaya elilapha lithenga inkomo eweya 400 kg inkomokazi bayithenge $260, that is the highest. Ezinye bazithenga zigula $150-$100 inkomo. So ungasela option izakhamuzi ezibona ukuthi zingaphelelwa zinkomo ngangcono nje bathengise ngemali engathenga idonki. Iqiniso lihle zakhamuzi ngiyalincenga lapha elikhona libone civil ukuthi alivumeli inkomo livala ngamabheju lingavumeli inkomo ezivela kulomhlubulo wakithi ngoba zithwele ukufa okukhulu kakhulu.
Nake nomkhuhlane we-general disease ubulale inkomo ezingamakhulu esikhombisa 700 ezansemandebeleni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibongeke u-Albert Ncube okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane labesifazane empilweni.
Namhlanje sicubungula indlela abesifazana abaphathwa ngayo ngamapholisa ikakhulu nxa besekela amabandla aphikisayo wezombusazwe. Sixoxa lo nkosazana Roslyn Ncube, isikhulumeli sebandla le-Labour Economist and African Democrats, iLeave, elikhokhelwa nkosazana Linda Masarira.
Yebo sithandekile, thina udlakelo olwenzakala elizweni leluvele thina njengephathi yethu kasivumelani layo njengelidi. Sithi khona akube lokuthula elizweni, abantu behambe bevota kuhle kungela kuyethuselana, abantu behambe kuhle bekhululekile bevotele upresident abamfuna, bevotele uMP abamfuna. Singakhethi ukuthi khona iphathi iphe winileyo ukuthi noma uMP uphe owinileyo, sihambe kuhle abantu bekhululekile. Yiso isifiso sethu thina njengephathi, sithi hhayi udlakela lolu aluphele elizweni lapha. Iminyaka yonke kade silubona idlakela lo liyenza ukuthi abantu kube lokufa, abanye nje bephongukufa nje kungalanto noma bayikhulumileyo beqambelana amanga ngokuzondana kwabo.
Liyavumelana yini labanye benu abe-CCC ukuthi bayahlukuluzwa ngamapholisa ngokubona kwenu kumbe hhayi? Njalo lithini ngalaba besifazana ababotshwe lalaba abathe ababanjwanga kuhle ngamapholisa?
Sithi khona hayi akula muntu ofuze ebotshwe noma bona be-CC bengabotshwa. Sithi khona ababatshiye bekhululeke beyenza amakhampeni zabo kungela kubophana, kungela ukukhangelana ukuthi khona ungephathiphi kumbe ungwezanu PF ungaziwona ubotshwa. Sithi khona umuntu konke kabotshwe, engabe ngwezanu PF mangaye phambanisile kabotshwe, engabe ngwe-CC mangaye phambanisile kabotshwe, noma ukuthi khona ngwe lithi mangaye phambanisile sithi kabotshwe. Sithi umthetho kawusebenzi kodwa hayi kungabe lenketa abatshabe eyokuthi khona kubotshwe be-CC bodwa, ebezanu PF ngazi bewone bengazi bebulale bengazi betshaya abantu kababotshwa. Khona pha eZimbabwe vele abantu besifazana babanjwa kuhle, especially ababeyenza i-politics. Singaphonga ukuthi nje bayenza i-sexual harassment noma kungabe nje kuma-Twitter, kungabe nje any platform e-internet.
Ukubotshwa kwabesifazana laba kuthinta njani imindeni yabo, njalo kuzakhuthaza abanye yini ukuthi baphatheke kwezombusazwe?
Isithandekile, siyabona lapho ukuthi khona umuntu ongumfazi sibili noma emzini nguye nje yabebambe umuzi wonke. Sibona nje okungala mama khona abantwana baya bengela kuthaba, abantwana bonke baya besebebunile kungathi umama engafa noma emzini ngalowo, siyabona abantwana bayasala behlupheka. Ngakho-ke mangamuntu wesifazane ngabo bangabotshwe kanje sejele abantwana bayasala sebenjani abantwana bayasala sebengabahluphekile bengasahambi esikolo bebaya bengasafundi sibona ukuthi noma ama-homework sibula yenzwa ngabantu besifazane ezindlini bayathethiswa abantu abangabafazi umuntu engaphonga ukukhuluma njengephathethu siyabona ukuthi khona kulesifazane eyabe ngupresident noma kuma-groups kuma-WhatsApp platform vele ngaphonga ukukhuluma abantu vele bayahle vele bekhuluma abakufunayo abantu nje bayabe bekhuluma baqandimbeni thina vele singama-domates ukuthi khona vele abantu abangafazi vele akula nto abangayenza njalo sizwa abanye besithi khona Africa is not prepared ukuthi khona ingabe ibuswe ngumuntu ongumfazi amadoda vele ayalokhu ekhuluma izinto bekhuluma into ezi-abusive ukuthi khona siyenze upresident labantu abangafazi beke bebuse ngokuthi sibona ukuthi izindlu zonke zivele ziranwa ngabantu abangabafazi akula muntu oyindoda ongayikhwanisa indlu naleyo sibona vele kubisela abantu abangabafazi wesa bengabalotsholiweyo bayesaba ukuthi behambe beforward bebenza ipolitics babesithi khona uzathethiswa indoda yakho izakuthini two uyabethwa ngamahule wonke ama-abusive names ngenye into futhi ebuyisela abantu abangafazi muva and siyekhangela ukuthi khona vele akula 50-50 leyo khona ku-constitution bayesaba abantu abangafazi ukuthi khona bengene sibili ku-politics siyacindezelwa njengabafazi kodwa ukuthi bebebuya sibili bebephambili sibili babesesaba khona ukuthi khona uyabe suthethiswa uyabe usutshela isihule sakho ongazaziyo uyabe usutshela ukuthi khona umntwana nomntwana ulo baba wakhe all those denigrative words
lo nkosazana Rosalind Ncube isikhulumeli sebandla le-Labour Economist and African Democrats elead elikhokhelwa ngonkosazana Linda Masariva asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Sibonga usithandekile Mhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane njengenhlala yenza uChris Gande ulandela ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sihlaziya udaba lwamaphepha okuhlala lokufunda okusemthethweni eSouth Africa lolu daba selukhathaza ikakhulu abantwana besikolo okuthiwa kwezinye izikolo sebevinjwa ukuthi bayefunda ngoba abazali bengela mapermit
udaba lolu lubhahile babu uGandhi yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakaqali ukufunda okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi ipermit iphele lonyaka iphela ngoJune ipermit le so umntwana uyabe la engalanto ebhaliweyo ungakhumbula kawabhalwa ngamapermit ukuthi aphela nini kuyabe kukhulume uminister kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya uyafika eborder lapha udindele ukuthi kumele ukuthi isikhathi sakho siphele enxa yokuthi emhla ka 23 January omunye ukuthi February abanye bayafakelwa ukuthi khona ngo April so abantwana ke bazithola bese kunzimene njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le confusion eyokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithini ngoba lama officials awe home affairs abakwenzayo kwakuhambisana omunye uyadindelwa kahle omunye adindele sephiwa isikhathi esipinyiweyo omunye adindele nini ngendlela ezinjengazona lezo so ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto ikakhulu abezikolo bona
ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha okuthi bafunde okusemthethweni
ukuthi bathola amaphepha babugande kunzima kakhulu
kunjengokungena kwekamela, ikhanda lekamela lingena enaridini, ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona. Nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana abe lawo, vele kuba into enzima kakhulu. Kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply ipermit yakhona, izinto ezifunekayo, kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha. So awa abantwana ke abanzima khonapho. So ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ekuthini abazali bawazuze. Ngoba nxa umzali ewazuzile awa abantwana abalula, kodwa nxa umzali engawazuzanga awa abantwana it's worse. Kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster. Into le ukuthi when ngama families that are being uprooted la, yiwo a-uprootwayo ngokuthi khona liyabe lisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lo msebenzi elizweni. So akula muntu omfunayo. So ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona.
Lo ke bekungumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala wogatsha olubona ngezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen ngomgqibelo oncedise ekusunguleni uhlelo lokulethela amagetsi, amandla kagetsi emaphandleni kweleSenegal. Lolu hlelo luza kupha abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 amandla kagetsi, njalo luzasekela imisebenzi engamakhulu amahlanu 500 ezabelene nezilitshumi lane 14 states kwele Melika. Kwezemidlalo namhla sikhangela okwenzakale kwezemidlalo kuliviki kwele Zimbabwe kanye lemhlabeni jikelele. Sixoxa lentathela izindaba yezemidlalo uThandazani Zimbwa.
Kwezemidlalo indaba ebeziphethe emathene abantu abaningi ngapha kwele Zimbabwe sigoqela ukubana iqembu leDynamo kulomkhosi ozokuba khona okuthakazelela ukufika kwabo iminyaka engamachumi ayisithupha. Sizakhumbula ukuthi iqembu leDynamo lisungulwe ngo-1963, ngakho ke ngolwesithathu kuyona le iviki zi-City 18 kuzibandlela wona lesikuyo, iqembu leDynamo bathakazelele ukufikisa kwabo iminyaka engamachumi ayisithupha.
Kulenhlelo na eziqoqwayo ukunanza iminyaka le engamachumi ayisithupha.
So kulogatsha osolusungulwe lwe ukubana lukhangele inhlelo ezingenziwa ukubana kube lo mkhosi omkhulu, ugatsha abalubiza be-City Anniversary Celebrations Organizing Committee, lona lukhokhelwa nguDenford Mtashu. Umtashu uthe kuqakathekile ukubana iqembu leDynamos libe lo mkhosi ukuthakazelela ukufika kwabo iminyaka yonke le eminingi. Sizakhumbula ukubana iqembu leDynamos lifike esiqongweni somncintisano owesizwekazi se-Africa i-Champions League, lanxa njalo lafika lanqotshwa khona le ASEC Mimosa. Okunye obekusematheni abantu yikubana ijaha leZimbabwe lona elidlalela uyiqembu le-Aston Villa uMarvelous Nagamba sebethe adinge elinye iqembu, njengoba khathesi ngozibandlela kuyisikhathi lesiyana sokubana abadlali benguqu bengatshintsha amaqembu abawadlalelayo.
Uye ozikhetheleyo ukubana usefuna ukuntshintsha iqembu njalo yibo abeqembu le-Aston Villa abatheka samfundo.
Ukhochi wabo unaye Emery usethe yena hayi ijaha lethu leZimbabwe elidlalela i-Aston Villa lingadinga elinye iqembu, bathi nxa bevala ukutshintshana kwamaqembu esekwelinye iqembu. Okunye okwenzakeleyo njalo siza kubona ukuthi abakithi bajabula kakhulu ngendlela iqembu lakithi le-cricket elidlale ngayo lincintisana leqembu le-Ireland, sibanqobile emdlalweni we-One Day International odlalwe ngolwesithathu. Bathi ijikise izinto ibikhokhela iIreland nge 288 sokudlala abadlali abane kodwa ngemva kokuna kwezulu basebe ncintisela ukuthi bafikise i 217 bakhona ukuyifikisa ngakho iqembu lakithi laselinqoba okunye okwenzakele kumdlalo wenguqu ugajalwe SRC soluthole impumela yokuhlolisisa ukubana kuyini okungenziwa ukuthi kuncediswe umdlalo wenguqu kodwa litheliza kuma ukuthi liwufake emphakathini basanika abakhokheli bezimbabwe football association isikhathi sokuthi bahlolisise lokho okuyikho okutholakeleyo okungancedisa umdlalo wenguqu
uthandazani zimbo intatheli izindaba yezemidlalo esixoxelaye ekobulawayo Sizigqibe ngohlelo abaculi bethu namhlanje leqembu leRumba elidabuka eCholocho elizibiza ngokuthi ezaboko ezakobonke eselethule idlaladela lo lesihlanu uNtunkamile Nkomo weStudio 7 usipha lo ludaba
Umholi waleli qembu uBlessing Luphahla uthi idlalade labo leli lamukelwe kuhle kakhulu ngabalandeli.
Ngiyabingelela bakithi ngokuzithoba kuhle la ngokubonga ngizehlisa phambweni balandeli abahle ngesupport elinikeza yona. Nali idlalade lesihlani elithi iDepression. Ithi depression featuring umnyanga kala sihlobo emculweni mina sengihambile manje sengihambile sengasengumkhwantshi bomvu idlaladlele ngelesi 5 ukhumbule uzokhumbula number 1 ngona idlaladle number 1 ayithi axolisa featuring uthandi udadewethu lapho ngasebenza khona lomxolisi Mr Bones uzobuya ke ialbum number 2 selimathunes webu album is album number 3 ethi lidlalelane ngegeja kusili so uzobuya ialbum number 4 ethi efelweyo ayibanjelwa mazwi So zobuya ke yona manje depression.
Akuna kujani. Depression. Stress. Depression. Stress.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi kwakhala nyonini. Imichibisholo kwansuku zasa idepression nayi luyahlabusa TSG inkohlakalo kamfundisi kanye lethi chukuchuku nci
kwalapha mama amabosta matyoda
Hallelujah, hallelujah, basalwane. That's man khangela mama khamba ngihlola ngiyukhangela isifo moya. Kuthi sihlamba ngisihlamba entabeni endaweni engathi phezulu.
Hallelujah, hallelujah. Kunjalo mfundisi. Kunjalo.
Yeah, uba kuthi, uba kuthi kakuthi. Hawukhuluma mfundisi, khuluma mfundisi. Ngiphumele ngikambela ngemhlaba mama ngithi kumhlabisa sangimhlabisa.
Kwenziwa yimi mfundisi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho lophahla bawuthola njani
bakithi mawungakayitholi cela ukuthi uxhumane nami ku 0844383835 0844383835 uzosijabulela bakithi hayi noma bethu umgidi kaqhakezeli kodwa hayi manje ngibhayi
Maria ma
We'll be right back.
iqembu ezako bonke amadoda aphuma eJwane siyabonga ntungamile inkomo okwanamhlokwanele bakwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.